Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Fuga njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 5 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje
lesi sifo siyehla sibuye sikhwele siyehla sibuye sikhwele kanjalo ngakho ke kakuvezela kancane ukuthi ungabe kule cebe lisebenzileyo.
Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyagalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo.
Yambe noma kuthiwa bathethe isipholisa yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala ejeli bengani bayapika bengakathoniswa.
Ibandla leMDC Alliance selisole umthethwandaba ngokwala ukukhulula amalunga alo uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri ngesibambiso sebail. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende wele India usethembise ukuqhubeka ephathisa izwekazi leAfrika ngamajekiseni ecoronavirus. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyagalolunye 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 207 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu 34,171. Inani lasebebhubhile lona likhwele laya kunkulungwane elamakhulu phose amathathu 1,288. Lanxabe lokhu bebanengi abatholakala belomkhuhlane lo kanye labafayo kulezi nsuku amanani la asehlile nxa kuqathaniswa lakumaviki asanda kwedlula. Uzulu yena uyise iphika izolo ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi akula muntu ozabhadala ukuze ahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. Umnangagwa ubelandula umbiko kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena obethe abanye bazabhadaliswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube.
Emhlabeni wonke jikelele abantu bahlatshwa mahala njalo into esikhuluma ngayo yinto ebulala abantu abaningi ethelelwana kalula okungafanelanga kube lomuntu ohlawuliswayo ukuba ahlatshwe. Kumele kuhlatshwe wonke umuntu olemali longelayo imali mahala. Ngakho-ke kube kuhle ukuthi bakuqondise khona lokho ukwehluleka kokukhuluma akuvezileyo. Kanti-ke njalo kuveza ukuhlukana kombono phakathi kwe-government kuveza khona ukuthi vele kayihlelekanga, ayiqoqekanga, kayakhekanga. Ikhuluma isiya ngapha iye ngapha okuveza ukuthi kayiqoqekanga ngendlela engenza ukuthi bakwazi ukuthi bavikele abantu emkhuhlaneni we-COVID-19. Kuyinto efanele ikhathaza abantu kakhulu loyo ekufanele ukuthi isisolise ngokuba isho khona ukuthi abantu basengafa ngobunengi ngokuba singela government efaneleyo.
Lona uhlelo lokuhlaba abantu ulubona lubekwe kuhle yini? Ubona uhulumende eqhuba kuhle lomsebenzi?
Vele uhulumende kala strategy la kancane esokulwa legciwane le-corona ngaphandle kokuvala nje afaka amapholisa lamasotsha emgwaqweni bathwala ama-AK lezinye izikhali zokuvimbela abantu ukuhamba kuvala izitolo kuvala lemisebenzi kudilika i-economy. Kalakho kunyalakho okuhlelekileyo okungenza ukuthi abantu basile kulo mkhuhlane. Kalakho futhi akuhlelileyo ngokuphathelene nokuhlatshwa kwabantu. Yikho phela uzwa amaminista labo president o vice president bekhuluma izinto ezingafani. ngafana niyo ngabe bebehlelekile ngabe kuphume imessage eyodwa ehlelekileyo okuthiwa ngesingisi message discipline ukuhleleka kwalokho okukhulunywayo okombiko okukhulunywe umunye kuveze ukuthi uvela kuhulumende munye akula strategy la kancane bafunda besiya phambili trial and error bazabona ngakho ukuthi okusebenzileyo ukuphi into eyingozi kakhulu ke lesiyibonayo
Ukwehla kwenani lababulawa ilumkhuhlane labatholakala belawo kulezinsuku singathi kutshengisa ukuthi umkhuhlane uyehla yini elizweni
Awucho la kancane ukuthi isifo lesi sesihambile sesisukile emhlabeni sikubonile phambilini ezinyangeni lezi ezidlulileyo la kumnyaka odlulileyo ukuthi lesi sifo siyehla sibuye sikhwele siyehle sibuye sikhwele kanjalo ngakho ke kakuvezi la kancane ukuthi ungabe kule cebo elisebenzileyo ingozi sesekhona kakhulu njalo kakuthestwa abantu ngobunengi ngendlela efaneleyo sikubonile ke emazweni wonke omhlaba ukuthi nxa kungenzakali lokho okufaneleyo abantu bangathemba into engekhoyo babone sengathi sekuhle bavula amabhizinisi bavula izikolo bavule lokhu kubuyele kuqanise njalo ngakho uhulumende umele ahleleke akwazi ukuthi abantu baye emsebenzini izikolo zivulwe kodwa bevikelekile bonke ngendlela efaneleyo
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uxoxisane lenhloko kahulumende wele India umnumzana Narendra Modi wathembisa ukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lincedisa amazwe eAfrika ngamajekiseni okuvikela iCOVID-19 Ele South Africa liqalise ukwamukela imijofo yalo elithenge kwele India ngomvulo. URamaphosa uthe kuzahlatshwa wonke umuntu ofunayo elizweni lakhe okugoqela abakwamanye amazwe abangelamaphepha. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Spanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ingxaki engaba khona yikuthi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe azisoze zisukumele phezulu ukuyahlatshwa ngoba zingamthembi uhulumende.
Siyazi ukuthi kunabantu abangenawo amaphepha. Abangaba nenkinga ukuthi mhlawumbe bazakale kahlehle ukuthi kungobani kodwa lokho akumelanga ukuthi kube yinto engenza ukuthi abantu bangahlabi ngoba phela umuntu kufanele ukuthi mayehamba afike azibike ukuthi ubani kungenzeka mhlawumbe bacabanga ukuthi abazi kunika amagama eqiniso labo bantu kodwa akusikho kubalekileyo ukuthi inani labantu abaphila kuzwe la South Africa abathi 67% yabo bonke abantu abaphila South Africa kubalekile ukuthi bagonywe kumbe bahlabe ukuthi bafikele igciwane le COVID uhulumeni akujahileyo kufanele ukuthi aqiniseke ngakho ukuthi isibalo sabantu esihlatshweyo sanele siningi okokuthi abantu nabangahlatshwanga bazobe bevikelekile nokuthi umkhuhlane ubhebhetheke usiya phambili ngeke kusenzakale siyazi khona ukuthi abantu abangenamaphepha kahlehle bangesaba ukuthi bahambe bayokuhlatshwa kodwa asikho isizathu sokuthi besabe ngoba nakho okudingakalayo lapho kuyabe kuyukuthi umuntu anikeze nje imininingwane yakhe ukuthi ubani ozalwa kephi okuwenza ukuthi nohulumeni mhlawumbe abesethola izibalo zabantu abase-South Africa nabakhona okungekho emthethweni okungamsiza njalo ukuthi ahlele ukuthi usebenza njani njalo yiziphi inhlobo ezemisebenzi kumbe izinsiza ezidingakala ebantwini
kodwa nxa lixoxisana lezi zalwane zeZimbabwe labanye abavela kwamanye amazwe bathini ngejekiseni leyi bengabe bekwamukela ukuthi bayihlatshwa yini kumbe lokho bengayithembi njalo imsakazo yakhona ngapho lamaphephandaba iyakhuthaza yini abantu ukuthi bayihlatshwe
bona abantu bayakhuthazwa imisakazo ukuthi bayohlatshwa kodwa into esiyibonisa vame etholakala kakhulu ebantwini abaningi ukuthi abantu abathembisisi kahlehle ukuhlatshwa lokho ukuthi kuzobe kuyokuhlatshwa okuqondileyo na kanti siyazi ukuthi abantu abaphuma emazweni angaphandle kweSouth Africa kumbanga yona iSouth Africa isikhathi esiningi baba nenkinga nje ukuthi bayothola usizo emtholampilo ezibhedlela. Okusho ukuthi namazo ukuthi wabazonikezwa lo mjovo, abantu abaningi abangaphumile lapha eSouth Africa bazokungathembi, ngoba abanye bazobona ingathi bazobulawa nje ngoba bengabuyi lapha bazonikezwa umjovo ongewona. Lokho kuliqiniso elibambeka kakhulukazi, ngoba njengoba sikhuluma manje uhulumeni unemithetho ethi abantu mabeze ezibhedlela kufuneka bafike bakubhatale, bakhokhe, bekhokhela usizo, mabengephuma ngaphandle bengakhokhanga ngeke bakuthole ukuthi ngokunjalo abantu bazoba benokungabazi ukuthi pho namhlanje ukuzenza ukuthi uhulumeni lowo asihlabe lokho kugonywa yini, ngoba lo uhulumeni siyazi ukuthi akasifuni, kuthi ukuthi mhlawumbe bazovela basifake ijekiseni yokufa. So ngenye izinto esiyibhekayo leyenza ukuthi abantu bathandabuze ukuthi balwamukele lolu sizo, baze bazibone ukuthi ayikungcono nje babhekane nayo njengayo eminye yonke imikhuhlane efanele ejwayelekile eyophepha kumbe eyeflu. Nokuhlaselwa okwenziwe kakhulu ebantwini ababuya ngaphandle, uhulumeni kazange aphakamele phezulu ukuthi abasize abantu, okwenza ukuthi nangesikhathi isizalwane zeZimbabwe kuthiwa bebenikezwa amapermit lawa ama-away dispensation, iningi alizange lihambe ngoba lingamthembisisi kahle uhulumeni. Ngakho sithi kuzoba ngumqansi omkhulu kakhulu.
UDokotela Vusumuzi Spanta ngoinhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla le-MDC Alliance selisole umthethwandaba kaMantshi ngokwala ukukhulula amalunga alo amabili, uNkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimpiri, ngemali yesibambiso ibheyili izolo. Ababili laba babotshwe ngomvulo besetheswa icala lokweyisa amapholisa. UMantshi umnumzana Stanford Mambanje uthi kaboni kulesi sizathu esiqinileyo ezokuthi abakhulule ukuze icala labo lithoniswe befela ngekhaya, ngoba bevele belamanye amacala aphambi komthethwandaba. UMamombe loChimpiri bazaphindela enkantolo mhlaka 18 kulinyanga. Igqwetha labo umnumzana Charles Kwaramba uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-High Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abantu bonke babambwa ngaphansi bezibuza ukuthi kambe noma kuthiwa bathethisa ipolisa, yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala ejeli bengani bayapika bengakathoniswa. Kanti amacala lawana okuthiwa ayafayindiswa ngamapholisa i-admission of guilt uma uvuma anjani. Lelo licala sibili elingaze lithathe abantu bayehlangana ejeli labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus. Iqiniso ikuthi akulacala. Isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner uPaul Nyati wakhuluma icala elingasahambelani lama-charges asebazelwe ngamapholisa khathesi. Yikho-ke kukwenza ukuthi abantu balahle ithemba, esingathi baswele i-confidence ku-judiciary system yeZimbabwe. Angikwazi ukuthi bafuna ukuthi abantu baze bethini. Liyazi ukidu ngamfake ekhoneni umtshaye ngemvubu, uyakhukhumala eze kuqume umphimbo. Thina asithandi dlame, silandele umthetho, njalo siyakwazi lezi nsuku ukuthi abantu abaningi bathathana lomkhuhlane ema-prisons. U-Advocate Mayeri, u-National Spokesperson we-MDCA Alliance, bamthatha bayamfaka e-prison engalacala uphume esebulawa yi-COVID-19 lakhathe siloko egula.
Manje lina njengebandla lithi kuthiweni?
Sesizabe lokho sikhuluma, kodwa-ke sokuhlala kungani ngimkhize zimkhelele okaJohana lomngani wakhe. Kodwa azisoze sidinwe ukusola lokuhoza ama-magistrate angani asetshenziswa libandla elipusayo. sithi kungani basebenziswa libandla libusa asitsho ukuthi basebenziswa libandla libusayo kodwa izenzo zabo zikhomba sokukhanya ngani balandela ukufuna ukufezwa ipolitical party ethize ngalokho siyaqinisana ukuthi singalahli themba ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke umbuso ngamazulu bahamahlabi zulu kambe kusasa sekuzathiwa asenzeni reconciliation siyasithetheleleni sikhumisana umloda abantu besenza izinto eziyangisayo ngithi lamanye amapolisa abamba umlomo wangaphansi
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi kubhubhe ilunga leZANU-PF yedale lephalamente unkosikazi Lisa Singo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amasela agqikize angena emoteni kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukubungelela lana kustudio 7 nami ngingomunye laphade engasafaki nje imbono lana kustudio 7 ngendlela yokuthi kade ngifake imbono yami ingadlalwa ngaze ngagcina sembona ukuthi hayi kungcono ngime nje ngilalele yabanye kodwa nazi indaba engifuna ukuyikhuluma lapha ngizithi ngithanda ukubonga kakhulu kulokho okwenzakaleyo engizwa kuthiwa iBritain ifakele iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso zibafakelwa nje izijeziso zifanele ngendlela yokuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi yona kube yiyo efakela abanye njengathi nje imthwakazi yonke emathepheleni imigliyenzi siyi-under izijeziso zeZANU-PF isikhathi eside since 1980 siyi-under izijeziso zayo iZANU-PF kodwa yona ma kuthe kwafakelwa nje abantu ababili abathathu bakhala kokuthi ngazani bagwazwe ngomkhonto ngisithi mina kusiya ngami vele bekufanele ukuthi ngabe bafakelwa bonke nje beyiZANU-PF bonke ngoba kumanje nje imigwaqo izulu linile so imigwaqo awuhambeki ungakhangela nje imigwaqo yangapha imigwaqo yangapha ukusukela kubomberengwa ngapha awuhambeki kungenxa yokuthi abantu bakhona bafakelwa ama-sanctions eZANU-PF kuzokuthi ama-Tapeland nje yonke angisayikhulumi leyo emigwaqo angisayiphathi ngendlela yokuthi vele akula nto akula into e-right siyi-under i-development ngenxa yayo iZANU-PF ngama-sanctions onke le asifakela wona so iZANU-PF ma ifuna ukuthi amazwe lawa akhiphe izijeziso zomnotho aqale bakhiphe bona izijeziso abazifake ema-Tapeland ngiyabonga ngokuhlala nje ngisegwanda nguzamani gama
Hello msakazo omuhle msakazo yesitudio 7 asiyalibonga bakithi umsebenzi omuhle kangaka into esiyicelayo bakithi lina likhanya linabantu abangasincedisa izikhathi eziningi inelisincedisa izikhathi eziningi ukukhipha iqiniso esicela bakithi ukuthi kathi ayikho enye indlela eyinye engenzakala engenziwa ukuthi lokhu esikukhulumayo abaphathi bethu laba abebadlela ibusayo eZimbabwe akukho yini enye indlela ukuthi ama-audio la esiyabe siwathumela bake bawalaleliswe labo bawezwe bezwe izikhalazo zabantu ngoba laba abantu vele bajwayele ukuthi ivid loba bebiza imeeting baye befuna ukuyalitshela lokho abalitshela khona lini ukuthi likhulume abafuni ukuthi likhulume babe befuna ukuthi bona bayalitshela lokho abalitshela khona okuyinto embi kakhulu phakathi komphakathi ngake ayikho enye indlela engenziwa ngale studio sethu lesi esisithanda kangaka ukuthi ona la ma-audio esiwathumelayo kufike yile ndlebeni zabo khuluma nompofu enkulumane
salibonani studio 7 nani lonke balalele emakhaya siyabonga ke studio 7 ngokusazisa konke okwenzakalayo elizweni bantu bakithi sibhekane lobunzima be-COVID-19 ngizobafowethu lapho abaningi bayakhuluma la abanye bethethisa amaqembu iqembu elibusayo bethethisa abantu maqondana labantu hhayi ngiyakuzwa konke lokho kodwa kulento kumele sikhangele iqhakathekileyo. Akuvalwanga ukuthi abantu sihlale emakhaya ngoba uhulumende tha. Kuvalele ukuthi sifo lesi njengoba singakatholi umuntu wokugoma, sibe nganeno ekutheni sisithole. So abantu siyasola ukuthi kuvalelweni. Kuvalelwe ukuthi singamamethekisi umkhuhlane. Kanti bakithi asihlaleni emakhaya. Yebo ngiyakwazi ukuzima. Yekulaba abahlala emadrobheni, thina kodwa sisemakhaya ngapha vele. Hayi thina siright. Sivuke kuseni nje sizitshayela amakhomane, singasibeni siyehlakula. Angihambahambi nje angigcwalile amalayini. So bantu bakithi asilandeleni khona kuhulumende ositshela khona sibuyekezeleni. Sizithole indlela yokuthi sithole ukugonywa, sivikele nxa kuthi siyavikela. Bese singakhululekayo. Kodwa kwakathesi, hhayi ungagcina inhloko sibili umbulalela abantu abakukhulumayo ukuthi wena uyahamba, hhayi uzakuthaphuza. And nxa usukuthaphuzile kuzabonwa nguwe. Ungathi uyakhangela abantu abanezikhundla eziphezulu bayafa manje kuyabathatha umuntu lo. Mina ma ngikhangela ukubona kwami, abantu laba kuqala babevalile kodwa bona babesenza amaphathi besenza imihlangano. Kulapha abaphambanisa khona bakuthaphuza lapho. So kwaphendukela kathina. Lathi futhi singalahleka senzele lento efana nayo. Phambili phambili sizabona sizakubhela nzima ukwedlula khona. Ngiyabonga.
Salubonani, salubonani kustudio 7 igama usimaye Dumanyenyeza. Hhayi, siyabonga umsebenzi eliwenzayo madoda amagumbi amanomhlaba. Studio 7 umsakazi omuhle. Sithi khulu khokhobe. Hhayi, siyabonga, siyabonga madoda phambili ngomsebenzi. Ustudio 7 nje inkinga emoshwa ngabantu abakhuluma manga. Ustudio 7 isikhathi sonke uhlale ngokukhuluma iqiniso. Fanele limkhulumise iqiniso lingamkhulumisa amanga ngoba amanga madoda kayakhi kuyabulala lokhu xa uthanda amanga. So Ustudio 7 please zamani ukuthi limtshele into eziliqiniso. Siyabonga ngoba uGift Dube amadoda ethu phambili umsebenzi madoda labo Sibani Ezra Sibanda khona ngale. Hhayi, siyalibongela madoda ngendoda le ngiyayithanda kabi le ngiyithandela ukukhuluma iqiniso. Iqiniso yinto enhle ebantwini. Indoda engazange yathanda ukukhuliswa amanga le, ayizange ikuthande vele ukukhuliswa amanga nje la kudala la kudala ngisayazi mina. Isese ngu-Ezra laphana eqeqeni lwasemuntu osikobulawayo. Hayi, siyajabula madoda, ngisekhaya manje, ngisekhaya. Hayi, ngiselelockdown ekhaya. Abantu bagijinyiswa ngamabhiza lapha, abantu benganikwa lutho igovernment ekhaya. Hayi, ekhaya madoda kunzima. Into ezenziwa igovernment ekhaya. Hayi, hayi, hayi. Siyabonga Studio 7. Jovana umsebenzi njengomsebenzi madoda.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Sudan seliqinise imigoqo yokuvimba i-coronavirus kulandela ukwanda kwabantu abahlaselwa yilomkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi imizamo yokulwisana lemvukuzane yevele i-breast cancer iphazanyiswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Idale lePhalamende eleLower House izolo lixotshe umeli weGeorgia kumakomiti abalisa emfundo ezisebenzi leyokuhlelwa kwemali kahulumende esetheswa icala lokutshotshozela inzondano elizweni. Unkosazana Marjorie Taylor Greene ongumsekeli oqinileyo kamnumzana Donald Trump uzaqhubeka elilunga laleli dale kodwa kasoze aphatheke kunhlelo zamakomiti alo. UGreene waziwa kakhulu ngokwethula amazwi angamanga azwisa ubuhlungu afana lokuthi izehlakalo zokudutshulwa lokubulawa kwabantwana ezikolo zingamanga. Kula bebandla lika Green elama Republicans abalichumi lanye abavotele ukuxotshwa kwakhe bebambene lama Democrats. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
YCD Holocaust ayenzakanga and abantu abadutshulwayo nge Sandy Hook ngesikati eFlorida laphana i-high school akuyenzakanga and then wasesithi futhi i-9/11 YCT yena hayi yayinto eyayiphonguba stage managed izinto ezingayenzakanga in real life. Siyabona ukuthi lapha okwasokwenzakala ngombusazo ka-Donald Trump kwasokubuya esithi wona ngama-conspiracy theory amaningi of which kuqala ayengavunyezwa ku-mainstream media. But lapha sesibona ukuthi ama-sources of media segcwele semaningi basebebona ukuthi sebele indawo ekukhuluma izinto ezingaqondanga eziphambanisa ama-relationships abantu. Ukuxothwa kwakhe ngama-Democrats majority lamanye ama-Republicans siyakuyamukela ngoba it shows ukuthi i-United States is a country that still landela umthetho and ababona ukuthi izinto ezingabambanisa abantu they need to get rid of.
Abebandla lakhe lama Republicans abanengi kungani bemsekela lanxa nje ekhuluma izinto ezingaqondanga ezehlukanisa abantu?
Abantu laba bayesaba ama voters abo ayesejwayele ukuzwa izinto lezi ezingamanga. Sabona izolo u representative we Washington state owe Republican owavota to impeach u Trump. Abantu bakibo bathi yena kumele aphume ngo-2022 sebeqalisile vele ukucampaigna against him. So ama-Republican lawa akhuluma izinto ezinjalo ezisekela umama lo uGreen bayenza into lay playing the political game not ukuthi bayavuma ngezinto azikhuluma ngazo.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusazwe. Sizigqibeke lembongo enkulu uDesire Moyoxide.
DM Dlewadlewane wathela inkosi phezulu. Zonke zakhohlwayo zazime yisulufudu. Zakhubeka ugagrikiti zakhuma inhlabathi zakhohlwa igama. Zazingeke zithi nje leso sithelo. Ngaleso sizathu yabhakha indlala zakucuba izinyamazana zasendle. DM Dlewadlewane wathela inkosi phezulu. Ngenze ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngeke ngilunge mina lesizwe sakho singaka. DM Dlewadlewane wathela inkosi phezulu. Ngesikhathi senkulu indlala emhlabeni zonke zomhlaba izinyamazana zazingeke zisidle. Sona sodwa isihlahlakazi sasinyozile ngezithelo kulomango ngaphandle kokuba zilazi igama lesihlahla. DM Dlewadlewane wathela inkosi phezulu. Bonke abatshela igama lesithelo bakhubeka bawugagrikiti bakhohlwa nya. Ngenze mina ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngisalazi igama lakho engqondweni. DM Dlewadlewane wathela inkosi phezulu. Abanye bangena unit code bakhubeka ugagrikiti bakhohlwa igama.
Moyoxide, ngiyakwamukela kuhlelo. Ungachazisela abalalelo ukuthi ukhuluma ngani kahle kahle kulinkondlo?
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Into ekhona lapha kunkondlo ethi DM Dlewadlewane wathela inkosi phezulu. Ngikhuluma ngaso lesi sithelo esidingwa ngabantu phakathi kwendlala enkulu kakhulu ukubana sazaka lokubana igama laso isiphi leso sithelo ukuze abantu basinde. Kodwa ke ekuthunyeni kwabantu ukuze bethole lelo gama elimqoka eliyinsika empilweni zabantu, bonke abathunyiweyo babuya sebekhohliwe, babuya sebengabanye abantu abasuke bengayisibo bona. Umdlewadlewane wathela inkosi
hayi siyabonga mbongi akuvalelisi.
Hayi ngiyabonga kakhulu balaleli ngosekelo olungaka. Into engayitsho nje ukubana kasihlaleni singabantu abathembekileyo bekileyo ikakhulu inkokheli singathi ke singachaya udemlut we forget our responsibilities and our mandate yokubana simele uZulu ngeqiniso asekeleni ukukhugwa ngephunga njengempukane.
Siyabonga kwanele mthwakazi singake hlukanisi khangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo. Hayi ke eyami impela sonto isiqalisile. Holy